ngibona ukuthi abantu abaningi bayabehamba, abanye bayabebhathela, abanye lesiyikhona iprovinsi bephuma eBulawayo ye Harare, abanye bavele eHarare baye eBulawayo, Mashingo in all those places. So siyabona lapho ukuthi i-radio iyabe sile pressure eyiningi, iy'moto zangkhona ziyabe sezigijima ukuthi zithwala abantu, but khonapho manje zithwala abantu kulento eziningi eziyazo zingakhanyeli ukuthi u-driver wangkhona ufithini ukuthi ahambe le moto leyi, imoto yangkhona ifithini ukuthi ithwala abantu ama-long distances. So siyabona siyenza ama-accident amaningi because into zonezo ezehuman area ziyabe zikhona khathesi.
Yikuyini okungaphathisa ukuthi kwehliswe inani lengozi ezenzakala ngalesi sikhathi?
Mina I think kuyabe kusiza ukuthi njengomuntu nxa ulama-bus out kumbe ulamakhonga abahamba ama-long distance, kufuze ukuthi ibe le-policy ekhangela ukuthi i-driver lo elimthathayo wavela naphi, i-history ka-driver lo wake wasebenza naphi, wake wa-driver naphi. But siyabona khathesi ukuthi imoto eziningi abantu abazisevayo nabantu ababelow 25, but umthetho uthi nxa umuntu ehamba le-P S V kufuze ukuthi abe 10-5 years and above, abe ne-defenses, abe ne-medical. But konke khonapho lingakhangela imoto khathesi ezihamba nabantu ama-long distance nalawa nabafana abancane ama-20 years ama-21 years abakwanisi ukuzibamba. Sebona ukuthi ngenzi-accident emangalisayo leyana, liyambona ukuthi wayi-driver kahleko sebalekile because they cannot handle i-pressure naleyo. Nasikhuluma amabhasi ama-driver, ama-bus driver kufuze ukuthi abe mature, but konke khonokho akula ngisho ukuthi umuntu uyakwazi ukukhangela ukuthi i-driver leyo wavela ngaphi and i-history yakhe injani. Then ikhangele imoto yangkhona khathesi sibona imoto eziningi especially amakhombi amanamablet abhalwe le-black le-yellow athwala abantu ama-long distance. It's a danger khonapho kunjalo because kuyabe kusitshela ukuthi imoto le ayina certificate of issue, ayina certificate of fitness, ayina passenger insurance. Kuthinze ngenzi accident khonapho avela abantwini naleyo konke ade besemotweni leyo alikwanisi ukubancedisa. I-service langkhona sibili khathesi nakangela imoto zangkhona lezi aziseviswa.
Ngesikhathi lesi abe-Traffic Safety Council of Zimbabwe namapholisa besenza ama-campaign okuthi behlise ingozi lezi, libona ngathi lokhu kwenele na kumbe kulokunye okufanele kwenziwe?
I think singabona okwenziwa le-Traffic Safety Council of Zimbabwe khathesi le-TRC during ama-holidays leyo. Kuyabe kufuze manje ukuthi kube le-enforcement eyabe serious. I think one example lingakhangela kuhle izolo, singakhangela i-side yemtare le, kune-team ade ikhona ekamtare i-TRC le-Traffic Safety Council ade beshaya i-enforcement ukuthi imoto ade ihlula let's say i-Honda 34 sokuthi ithwale abantu abangu-4 but uyayibonela abantu abangu-8 kumbela abantu abangu-12. Ade beyimisa khonapho bayehlise umuntu wonke oyi-extra, then bethele i-driver ukuthi imoto leyo ayihambe nabantu abafanele ukuthi bahambe emotweni naleyo. So yona leyo i-enforcement iyasebenza khonapho ukuthi bengabona i-problem bahle bayilungise, because kudala kathesi abantu bayadelela bayabe bekwazi ukuthi hhayi ama-campaign lawa nokutenza ukushiyela ukuthi into-educational campaign akula into abayenzayo abantu be-traffic.